Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa wethule inqwaba yemigoqo esithi engekela ukwenza lokho ihlandla lesibili le-COVID-19 esihlasele ilizwe lingadala umonakalo omkhulu kakhulu.
If we do not do things differently this festive season, we will greet the new year.
Singekela ukubopha ziqine banenge abazakhala zome ngomnyaka omutsha.
This will be the last Christmas for many, many South Africans.
Ngokutsho kwale imigoqo, akusavunyelwa ukuthi kutholakale abantu abedlula ikhulu bebuthene phakathi kwesakhiwo. Abaqhuba imihlangano phandle abavunyelwa ukwedlula amakhulu amabili lengxenye. Wonke amakhumbi olwandle lendawo ezigcwala izethekele esabelweni se-Eastern Cape sekuvaliwe ngoba lesisabelo kuyiso esihlaselwe kakhulu i-coronavirus. Indawo ezifanayo edolobheni le-Durban esabelweni saKwaZulu-Natal zizavulwa kodwa ngekhisimusi langelanga lakuqala lomnyaka omutsha ziyabe zivaliwe. Akula muntu ovunyelwa ukutholakala ephandle kusukela ngehola letshumi lanye ntambama kusiyatshaya ehola lesine ekuseni. Utshwala sebuzadengiswa kuphela kusukela ngomvulo kusiya ngolwesine phakathi laphakathi kwehola letshumi ekuseni lelesithupha ntambama. Umongameli Ramaphosa uthi abazatholakala bengagqokanga amamask njalo bengalandela imigoqo yokusanitayiza longasondelelani bazawukhomba olutshwala.
The responsible individuals who do not ensure compliance.
Ozatholakala esephula imithetho le uzagwetshelwa ukuyahlala ejele.
To a fine or to imprisonment of up to 6 months.
Lesi simemezelo sesitshiye izalwane zeZimbabwe zingazi ukuthi zibambe kuphi ziyeke kuphi. Abanye bathi sebesesaba ngitsho lokuphuma phandle kodwa kuzafuze baphume ngoba kuzafuze baphile. Abanye bathi abasakwazi ukuthi benzeni ngehambo abebesihlelile ukuya ekhaya ngaleli khefu lekhisimusi. Kodwa-ke isizalwane seZimbabwe njalo engumgcini sihlalo we-African Diaspora Global Network umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi lesi simemezelo kufanele sithathwe njengesixwayiso esikhulu.
Empeleni makuyikuthi i-COVID iyakhuphuka ngalindlela kusobala ukuthi abantu abaningi abaseZimbabwe nabo bazozithola sebephethwe yilo mkhuhlane. Ikakhulu abavakasha nje ukuba kungama-holiday nje abantu besiya ekhaya. Kusho khona phela ukuthi bazothola bewuthwala lo mkhuhlane usiya ezweni leZimbabwe lapho sibona khona phela ukuthi isimo nendlela ezokunakekela abantu kazikho.
Isiphathamandla sebandla lezaphu umnumzana Future Msebele uthi sekusezandleni zomuntu ngamunye ukubona ukuthi uyazivikela yena lezihlobo zakhe.
Asizameni ukuthi labo abaphoqeleke ukuthi behambe emakhaya bathathe ama-test njalo babe careful, bathathe konke imigomo ekhulunyiweyo ukuthi abantu bahlale begeza izandla babe kahle konke nama-mask. Kodwa makusenza ngasiyahlala labo abaphandle kwelizwe ukwenzela ukuthi singafiki sesingabantu esithelela abantu bekhaya imkhuhlane kumbe ukuthi sithathe imkhuhlane khona ngale sithelela imuli zethu.
Emalangeni asanda kwedlula, inani labahlaselwa i-coronavirus ngosuku selidlalela kwabazinkulungwane ezisitshiyagalombili around 8,000. Leli nani beliphansi kwabazinkulungwane ezimbili below 2,000 ngenyanga epheleleyo. Asebefile bona sebesedlula izinkulungwane ezingamachumi amabili lantathu over 23,000. Melestulo 7, Johannesburg, South Africa, ngingutuso Khumalo.